isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu beZimbabwe, ubantu beZimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonokho.
Sokulokuxabana okumangalisayo kumanyano we-MDC Alliance ngesikhathi-ke kodwa-ke abantu bekhuluma ukuthi kumele kulungiswe konke okuhluphayo kwele Zimbabwe.
Besile mbuzo eminingi besifisa ukuyifaka kuye la asiphendule sikhulumisane. Kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazahlangana lo president.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ebezifisa ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kwakusasa zikhala ngokuthi lokhu akusoze kwenzakale.
Awungeke wewe uyalodoli ngisendlini kathi wawuthathela nxa wewukuthi lokubhilive ukuthi uzave uhlala labodoli o abantu abangomama sikhona. Emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazale isibongo sikhulu. So pho ma usubuye lodoli kutho ukuthi kulobunzima ke emulini.
Sokulabodoli abesifazana abasetshenziswa ngabesilisa okuthiwa sebechitha imizi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umanyano wamabandla aphikisayo elibusayo uthi kumele ibutho leZimbabwe liveze elizakwenza nxa kunganqoba i-MDC Alliance kukhetho oluzayo. Lokhu kwethulwe emhlanganweni owenziwe ngumanyano we-MDC Alliance lamhla emaSwingo, lapho obekugcwele khona abantu abagoqela umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuru abalwisana ukuthi babambe isikhundla sikamnumzana uTswangirai ogulayo. Uze sizwe okuningi okwenzakale emhlanganweni lo, sixoxe lo mnumzana Welshman Ncube obesebuyela kobulawayo kusanda kuphela umhlangano lo.
Umhlangano ngokwawo ubumuhle sibili, abantu babuyile, iindaba ade zixoxwa bekuzindaba ezinhle sibili.
Yes, ngathi belixoxa ngani sibili khona ngale?
Sixoxa ngokuqakatheka kwe-alliance, ukuthi i-alliance le yiyo ade i-vision ka-president uTsvangirai ukuthi sibambane nini ukwenzela ukuthi sinike abantu beZimbabwe iqetha lokuthi engxenye singakwanisa ukukhupha ijunta leyi ebusayo okwakathesi, ngoba nxa singabambananga abantu abangeke bakhole ukuthi ijunta leyi iyakhupheka. Kodwa-ke nxa sibambene umsebenzi lo uzabalula. Ngokokuqala lokhu kuqakatheka kokubambana, ukuqakatheka kwe-unity, ukuqakatheka kokusebenza sisonke ndawonye. Okwesibili yikubonisa abantu ukuthi lobo mgabe sihambile. Labade bemxhasa abayibo abavele benza ikhuu ngo-2008 uTsvangirai winile, yibo futhi abenza ikhuu against umgabe lo kutho ukuthi akutshintshanga lutho. Ama-stormtroopers kamgabe yiwo asexotshe udriver wabo khona bathatha ibhasi. Okwesithathu bekuyukuthi indaba enothwe elizwe ukuthi i-alliance MDC yiyo elamaqhinga amacebo ukulungisa inotho elizwe lewe kangaka ukuthi kube le mali, ama-factory avulwe, kube le nhlala kuhle nje kaZulu wonke. Okwesine ikuthi ukhetho kumele kube lukhetho olu-free and fair. Ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu beZimbabwe, ubantu beZimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonokho. Ukuthi izekhi kumele ibe fully independent. Kube lokhetho nje, ama-conditions okhetho wonke esiwafunayo ukuthi abe khona. Yizo ezinto lezo ezinye ade sikhuluma ngazo.
Yes, siyabona njalo ukuthi bekungani kulokudlephana phakathi kwalabo abaphethe isikhundla sikamnumzana uTsvangirai. Kodwa lomhla-ke kuhambe njani? Kuhambe kuhle kumbe lokho ngani kulokuxokozela?
Ku-alliance kakula kuxokozela, ngoba ngu alliance u president Tsvangirai wathi siya le South Africa wasitshiyela ukuthi siyasebenza lomnumzana uChamisa gakho okuphikisayo lokho ngoba even esekhona egulela emzini wakhe wayevele esinike yena ukuthi sisebenze laye. So lokho kokuthi ngu-acting president ngubani ngale ukuthi hayi kukhona ngale Harvest House ngapha ku-alliance sisebenza kuhle sibili ngenxa yokuthi esamphiwayo nguyena lo esokhe esebenza laye.
Lo ngumnumzana Welshman Ncube okumanyana we-MDC Alliance ubekhuluma le-Studio 7 esemaswingo. Kusenjalo ke ibandla elisanda kusungulwa elezombusazwe eleZimbabwe Rainbow Democratic Party elenze umhlangano lamhla eHarare selisole labo abakumanyano wamabandla aphikisa elibusayo lisithi bakwenza lokhu befuna ukuthi basuthise izisu zabo hathi izifiso zikaZulu. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba zeStudio 7 umongameli waleli bandla umnumzana Cuthbert Ncube uthe njengebandla kabafuni ukubambana lamanye amabandla ezombusazwe ngowabe izikhwawa eziqhathekisa amandla kule ntuthuko yelizwe.
Bandla lethu baba njengobana i-rainbow I always believe bana ngemva kwezulu eliningi the storms in life there is a rainbow. Siza nethemba ebantwini, siza nethemba emphakathini. Uzothola bana umchilo wamakhosikazi usuphumile. Yithi lapha sesibuya nethemba ebantwini bakithi.
Omunye njalo obesemhlanganeni lo umnumzana Gwinya Mzorewa yena okhokela ibandla le-United African National Council UANC uthe bona njengebandla bayasekela ukubunja kwe-ZRDP kodwa kabavumelani lomanyano wamanye amabandla.
Sinebhasikithi baba egcwele esifuzibana siyilethe eZimbabwe. Already sesiqalisile umkhankaso wokubana sikhulumisane ne-SADC. Ukuba namadoda siza lapha as a different organization.
Omunye njalo okubandla leZRB umnumzana Donovan Masuku uthe kabasoze bafanane leZANU-PF eqhakathekisa ukukhuluma nje kuphela ingenzi lutho olucacayo.
Ibandla leZimbabwe Rainbow Democratic Party elikuthembisa abantu okokuqala yilokho okubizwa ngokuthi i-devolution of power ukuthi isigaba ngesigaba sizikhangelele lokho okuyimvelo okuncedisa isizwe ukuthi sikhule.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukubunjwa kwaleli bandla akusoze kuqule lutho ukuzama ukususa ibandla leZANU-PF embusweni. Okwamanje umanyana okhona we-MDC Alliance uphakathi kwengxaki enkulu ngoba umnumzana Morgan Tsvangirai uyagula, abanye besithi umnumzana Chamisa nguye ozathatha izikhundla sakhe kuthi abanye basekela umnumzana Elias Mtsuri. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule Botswana zikhonona ukuthi kazinxuswanga emhlanganweni oza kwenziwa kusasa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labantu abahlala kulelo lizwe ngesikhathi esedolobheni leHaverun. UMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume lo msakazi weStudio 7 bathi abakwazi ukuthi bakhethwe njani abantu abazahlangana lo Mnangagwa okhalela ukuthi uzahlala kule Botswana okwamalanga amabili. Badane ukumalisa abantu akade befuna ukubona uMnangagwa owasusa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngolwezinyakenye encediswa libutho. Omunye wabakhonona ngokuthi kancuswanga ngumnumzana Andreas Sibanda obefisa ukuthulela uMnangagwa konke kusesifubeni sakhe.
Ukubuya kwakhe umongameli into esiyithakazelelayo kakhulu kodwa osekuphambanisekile khona ukuthi bekhethe abazahlangana labo singabantu abehlukehlukene, abanye basebenza emaplazini, abanye basebenza emahofisini, abanye bahleli nje abalamaphepha lapha. Ngakho-ke nxa kukhethiwe sisiza bakwazi njani ukuthi osimeleyo ngubani.
Akucacanga ukuthi abazahlangana lo mongameli kade bekhethwa njani. Esinye isisebenzi ofisini yomeli weZimbabwe kule Botswana sithi kade kusiba nemhlangano ofisini le emavikini asanda kwedlula kulungiselela ukwethekelela kukaNangagwam. Abazangena umhlangano lo ozakwenzelwa eHebron International Convention Center sebephiwe incwadi zokubanxusa njalo kubikwa iningi kungosomabhizimusi. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Stanley Ncube udubele sifiso sohlangano lomNangagwa njalo ambuze imibuzo ephatheni lempilo yabo njengezizalwane zeZimbabwe kule Botswana.
Sihlezi nje kuleli lizwe laseBotswana ngenxa yezinqumo ezathathwa ngukhulumeni owadlulayo owayekhokhelwa nguMugabe. UMnangagwa enguminista kuyo yonke iminyaka leyo. Khathesi usengupresident. Uyeza kuleli lizwe laseBotswana ngomvulo. Besilembuzo eminingi ebesifisa ukuyifaka kuye la yasiphendule sikhulumisane. Kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazahlangana nalo president. Asikwazi ukuthi basebenzisa i-criteria enjani. Ngoba ubefuza sihlanganise sonke singamaZimbabwe sikhulume laye asitshele ukuthi siphenduke ekhaya njalo uma siphenduke ekhaya sikhangelelene.
Omunye njalo ohlala kwele Botswana umnumzana Dumisani Ncube uthi nxa uMnangagwa efisa ukuzwa izikhalo zabantu abaningi kwele Botswana bekumele unxuswe abantu abaningi hathi ihlekana.
UMnangagwa was really serious about meeting up with Zimbabweans in Botswana. He should have extended his invitations to everyone around the country, not ukuthi kube la selections wabantu ukuthi abazohlangana naye embassy.
Abanye njalo bacabangela ukuthi bekuhluzwa labo abazahlala loMnangagwa kusesatshelwa okufana lalokho kwenzakala kwele South Africa lapho abanye abesindebeleni batshengisela bemtshela ukuthi ngumbulali ngesandla abalaso kumbhuqazwe weGugura Hundi. Umongameli Mnangagwa uzabe seBotswana kulandela ukunxuswa kwakhe umongameli Ian Khama ukuthi azokwethekelela kwamalanga amabili lapho azakhuluma ledale lephalamende njalo ayethekelele inkampani elolonga amadiamond eye Diamond Trading Company eseHebron. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Le yiStudio 7 esegaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Liyabazi na odoli asebethengwa ngabesilisa besiya labo emacansini. Lalani udaba lelu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Lo baba mkhulu babelo bola usenziwe manje.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ke ngezigaba ezenzakale kwele Botswana. Kuthiwa ke kulo baba owathenga udoli owesifazana khonapha ke eMelika. Uthe semthengele ke wabuyela la ekhaya khona ngale ke wafika wavusana lomkakhe sesithi hayi udoli kungcono okudlula ke umkakhe. Sizokuthiwa ke odoli laba yibo sebengene emphakathini kwele eMelika lamanye amazwe. Lo mnumzana ubhekisa ipho umahlangu lo nkosikazi sakhile liline uMadube. Linjani sihlobo zami?
Ngiyaphila kakhulu njani sibelo.
Yes, so ake ukuthi uMadube ulibona njani udaba lolu ngamafishane?
Angeke ukuthi uthethe lo nkosikazi endlini uyazithwela udoli, uthwela udoli ngiyoso esengunkosikazi endlini akwenzi. Ngoba vela kumelanga kube lo doli kanti abantu kusuzuzuza ukuthi ngudoli abantu begcwele kangaka besifazana kuyabe sokuthela. Mina ngokubona kwami mbona ngani kuthiwa kuyabe kuphambaniseke kakhulu ngoba awungeke kuye kuya lo doli ngisendlini kanti pho wawuthathela nxa kuyukuthi uloku ubhilive ukuthi uzabe uhlala labo doli abantu abangomama sikhona. Emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazali isibongo sikhuli. So pho uma usubuye lo doli kutho ukuthi kulobunzima ke emulini.
Ye baba Mahlangu, nathi udaba ungathini khonapho uyazwela uMadube uyakhuluma khona?
Le ndaba yodoli le ayilunganga impela ngoba mina ngibona ngathi uyadlala lo baba. Uyadlala, udlala ngefamily yakhe. Yini ethatha udoli azongifaka endlini ngapha elomuntu, umuntu qo azothatha into nje eyenziwe wayifaka endlini. Ngisho ukuthi kuyamxosha lo mama lo, novele emxosha. Ngimhlola lo mama maye ukuthi umshiyile ubaba udlale ngefamily yakhe. Ngazi ukuthi kubemake labantwana maybe kade bevele belengane abangani bathi bebheka ludole bathi bathi nangu unkosikazi kababa ngunogobi
lapho kuba khona konapho ke Madube sizwa kuthiwa ke ubaba lo uyakhuluma esithi hayi phela omama baphethe kakhulu emlonyeni lapha lokuhlala nje belawula kuphela uthi ngcono ezidolele udole wakhe lo.
Uyabona Dube, ekuphileni nabantu kuphile esiphila ngakho akungeke uphonge ukuthiwa kulezi uphonge uhlala kungakhulunywa akungeke uphonge ukuthi uncintuthu kungabaswa ngumlilo uma kuyukuthi umama uyakhuluma kakhulu okuyikho kumenza akhulume kuyini indaba engalungisisi khonapho ukwenza ukuthi umama akhulume khona manje ukubisa udoli it's not a option ngoba ma ubisa udoli vele you are making things worse endlini abantwana bazokhangela njani, izakhamizi zokhangela njani, imuli yakho uzayitshela uthini ngodoli lo yabo somlisa endlini. So udoli vele mawumbisa endlini yabo ungayenzi kuhle, ngokubona kwami vele yabo ungayenzi kuhle ngoba awusoze ucommunicate lo doli ngisendlini. Udoli wakho nizambeka ngaphi nisendlini, kuyimi vele ube ngekangeli la endlini, ubezambeka umbahlale phansi ngoba kuthi kuphela nyabe sengukhompetition yomunye umuntu ongakhulumiyo othona ehlezi endlini kuphela esebenza ukugezi segqokiswa kumbe uyabekeswa kumbe uyabesenziwa. So udoli vele hayi ebantwini abathatheliyo, hhayi abantwini abangathathanga abangafuniyo ukuthi babe lo le muli angazenzela udoli wakhe khatshana le engabonwa ngabantu. Kodwa ukuthi ucinise umbise emzini mthetho enhlezi uye ngenalo doli ukushintshela ukuthi wena hhayi mina ngiyakhuluma kakhulu udoli ngiye ongakhulumiyo, kungcono umdinge lapho angahlala khona ngoba awungeke umfake endlini khona khonyana sembona i-competition noma udoli engakhulumi.
Ye siyamuza umadube lapha-ke baba Mahlangu. Kodwa-ke njengoba ngisijo-ke ukuthi ubaba lo uyakhuluma ukuthi hhayi abafazi baphethe emlonyeni, kodwa singabona kwele Japan, sibone kwamanye amazwe athuthukileyo bayakwenza konke khonokho kwabodoli. So-ke ubona nzani kuyangena yini laseZimbabwe, South Africa le ndawo
lezinjalo? Ebona laba labantu baseJapan kwama-Chinese lawa vele into ozenza sometimes ifani. Njengathi nje ngibheka i-TV kwenilanga ngabona inkawu, yabona inkawu le ehlala esaphini iseva emahoteleni ifake ihembe, ngahleka ngathi lo muntu lo uqhasha inkawu kulokuthi aqhashe umuntu. So le nto yokuthi azothatha udoli uzomfaka endlini, asithi thina lo mama lo maybe nganguyo othengele udolo oyo owesilisa wamfaka endlini, lubaba osendlini bezozwana athi yekazathi bezakufaka isitatulo konto okuphume phandle
then
ngake zakhulume. Ngiyawahlonipha ukuthi ukukhuluma kwabantu, well ukukhuluma kwabantu kuyakhana ma likhuluma liyaba liyakhana liyabonisana imbono ekugcineni legcina li lesi livumelana ukuthi okay okurong orongo ngukho okuright yilokho. Wakhula vele sona ukuthi abantu bayakhuluma kuyaphikiswana, abanye kuze kuliwe kodwa loba kuliwe kuyaningi. So manje masoya lethu nopopi lwendlini kusho ukuthi uzokhuluma lakhuthini.
Ye siyakuza kakhulu baba Mahlangu. Okwemzuzwana emfitshane-ke vala khona Madube emfitshane kakhulu sibe
abantu ngingakhuthaza kuphela ukuthi abantu abathethenezi endlini, asifundeni ukucommunicate. I-communication is the key yokuthi sikhulumisane sazane lapho kulo hlupho khona. Ungazuze uzobuyisa uthwele udolo ubusuntshela ukuthi usubuye lo dolo, khuluma lani so ukhuluma untshengisa amaphutha ami sihlele phansi siwalungise njengemuthi.
Ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ke umnumzana Bhekisipho Mahlangu, yena oyingcwethi kwezamasiko esintu, lo nkosikazi Sakhile Liline Madube laye oyingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Owamanje-ke sokuyisikhathi sabatsha, kasizwe ukuthi usiphatheleni uMike Hobe.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Mandla Nkosi Siwela, ongumuntu ongusakhulayo ogogekileyo ongaboni kodwa ukhangela ukhisha ugwalo. Masizweni okuningi ngodaba lolu sixoxa loSiwela. Mandla Nkosi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyakwamukela baba Hobe kuhlelo lami, ngiyathaba ukungena kuhlelo.
Hayi thina baba sithabile sonke ukuba lawe kuhlelo. Awungitshele ngamafishane Siwela, logwalo lwakho.
Ibhuku lami-ke engibhalayo libhuku elihle, inoveli yami yakuqala yesiNdebele, isihloko sangikhona sithi labo ngabantu. Ibhuku leli nje engibhala bengikhangele abantu abagogekileyo. Ukugoga ngokwakho khona kuyindlela esayithiwa ngumlimo. Abantu abagogekileyo bagogeke ngendlela ezehlukeneyo, sikanti abangaboniyo, sikanti abalejwabu elithize esingathi ngama-albino ngesilungu, abantu abangizwayo endlebeni, kulabanye esingathi ba-physically challenged babegogeke enyaweni bezandleni. Kodwa ungananzelela ukuthi abantu abaningi bona labo isikhathi esiningi bebekhangelelwa-ke phansi yi-society, and kulokhu kukhona-ke ukukhangelelwa phansi ku-society kusuthela-ke kuma-cultural roots. So asengibona ukuthi kungcono-ke ngithethe indlela yokutshela umphakathi, indlela yokutshela umthakazi isizwe se-Africa, umhlaba wonke jikelele, ukuthi-ke abantu laba abagogekileyo-ke nabo bangamandla.
Njengomunye ongusakhulayo ogogekileyo ongaboniyo, awungitshele mnumzane, uhlangene lo dubo olunjani lapho ububhala ugwalo lolu, njalo ukhangelela ukufundisa umphakathini eZimbabwe izinto ezinjani logwalo lolu?
Ibhuku leli-ke ngibhala ngihlanganele lendubo eziningi kakhulu baba. Okwakuqala ngathi ama-resources, ikhumbule ukuthi ngingafisa ukuthi nje ngibhale ngingakafundi izinto ze-computer technology for the blind, computer-ke esiyisebenzisayo ele-talking voice kwathi isikhathi ngicela nje abantu bembhalele nowesikhathi umuntu athudiniwe no then onye ekade kukhona ukuthi ama-brain equipment esiwasebenzisayo imidlalo esiwasebenzisa nxa sisesikolo nxa usuphumile esikolo awula brain packings awula even istyle lokhona kokusumulo lokuhlabiso lokubhalisa kuba yi-property yesikolo mina ke bengifunde solisi le mchabisi ufica ukuthi-ke xa usuphumile somele ichiyele abanye so kube yi-challenge kodwa-ke nto esengifunde i-computer layo ngifunda nzima ngifunda sense-university of zimbabwe okuyinto yathi inzima empilweni ithi umuntu ongaboniyo-ke uyefunda i-computer usuku-greatest level kuba nzima kakhulu kodwa-ke ngokubonga kunkulunkulu wanginika-ke ulwazi ukuthi ngiyifunde very fast ngase ngibona ukuthi no ukuze ngilungisele abanye bami abagogekileyo lokuthi ngitshele umhlaba i-African Union i-world i-UN sadisi izimbabwe i-Africa yonke uzulu wonke kahle-ke ngibhale ugwalo oluzathi lungabalwa abantu babone-ke ukuthi abantu abagogekileyo labo ngabantu ngoba isihloko sebhuku lesi ngifana okuphakathi ebhukwini owayegogekile elama-challenges from i-grassroot ezalwa kukholwa ukuthi asiyomuntu kaphelelanga kule ngxabano kukholwa ukuthi unina ngamzala ngabe mnye wabo ngoba behlala nabo-anti labomama khonapho unina wafeba you know that is the normal song ehlatshelwa ngobaba obaba bayala abantwana abagogekile ngayisusela khonapho umfana lolo waze waba productive waze wathola-ke i-benefit waba ngumuntu umphakathi-ke wabona ukuthi hatshi abantu abagogekileke labo ngabantu.
Sike saxoxa ecingweni wangitshela ukuthi usadinga usizo. Udinga usizo olunjani?
Usizo kade ngidinga-ke bendinga imali yokuthi-ke ngincedise ukuthi ibhuku leli ngi-publicize lokuthi ngithole i-security ku-public copy yami nokuthi futhi ngithole usizo lokuthi abantu bangincedise i-ministry ilizwisise.
Laba abalesifiso sokusiza bangakuthinta kanjani?
Abafisa ukungisiza bengangithola kule inamba that's Mr. Mandlenkosiwele econet ngu-0778682786. Then ku-email bengangithola kumandlenkosiwela ngama-small letters bengeqilito @gmail.com.
Hayi Siwela, ngiyabonga kakhulu bhoti, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi ngiyathaba kakhulu, ngiyabonga nami ukuthi ibe kuhlelo.
Sibonga wena Siwela. Balaleli, lapha besixoxa lo mnumzana Mandlenkosi Siwela ongisakhulayo ogogekileyo oqeda ukubhala ugwalo. Hayi bafethu, isikhathi yiso sesibalekile. Masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo nguMike Hobe, mthwakazi omuhle, lilale.
Njengendlela yenza sokuyisikhathi sezokholo silontungameli Nkomo. Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihle.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngombhalo owabhala nguPaulu kwabaseRoma chapter ka-8:28. Uthi yena siyazi ukuthi kukho konke usebenza okuhlela labo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngecebo lakhe. Lo mbhalo uyamangalisa kakhulu ngenxa yokuthi lapho uPaulu uthi yena efukwa ngomoya oyingcwele uthi kuzo zonke izinto ezenzakala empilweni zethu uNkulunkulu uyasihlanganisa azisebenzise ukwenzela ukuthi zisebenzele kokuhle. Nxa sikhangele imbali yethu thina njengabantu, umuntu uyabe edlule phakathi kwezikhathi ezehlukeneyo eziletha ubuhlungu, eziletha ukwehluleka, eziletha imicabango yenza ukuthi umuntu eyedwa nje ahlengezele izinyembezi. Kodwa lapho uPaulu nxa ebhala uthi yena uNkulunkulu uyathatha-ke zonke lezo zinto ezibuhlungu lezimnandi, ikanti njalo empilweni siyahamba phakathi kwezikhathi ezimnandi ezokuthi uyawufisa ukuthi ngabe ngiyabuyisela isikhathi ngemuva mbuyele kulesiyana isikhathi ngikholisa nje. UPaulu uthi yena uNkulunkulu uhlanganisa-ke zonke lezo zinto ezempilweni ezinhlizweni zethu abesekhipha ke into ezasebenzela kokuhle ekugcineni. Ngasinanzelela ukuthi abantu abaningi abacina besiba zinkokheli, ngikhumbula kulo mfundisi engahlangana laye, wazalelwa yena ephakathi kwenkamba yeziphepheli engalazithupha engalani. Ngikhuluma kanje lo mfundisi usengomunye wababishop emabandleni eRwanda ngale. UNkulunkulu wahlanganisa ukudubeka kwakhe, wahlanganisa ke ukufunda kwakhe, wahlanganisa izinto eziningi, wakwenza ukuthi abumbe ke umuntu ozaba ngumbishop olenhliziyo ezwela izintandane, ezwela iziphepheli. Ngikhuluma kanje lo mbishop ugcina abanye abantu beZimbabwe khona ngale ngenxa yokuthi lenhliziyo ezwela abantu abayiziphepheli, ezwela intandane. Kanti nxa sikhangela thina impilo zethu njengabantu, omunye engathelale ethi mfundisi kambe mina yami impilo njengoba ngingaboni lokuhle kakhona. Kumele ube lesineke, ube kwazi ukuthi uNkulunkulu uyabe lokhu esebenza. Into eqakathekileyo ebantwini ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele wena usondele eduzane laye uNkulunkulu, ngoba nguye ekugcineni oyenza ke zonke izinto lezi zisebenzele ebuhleni. Engeke ayenze ukuthi zisebenzele ebuhlweni nxa wena ukhatshana laye. Abantu abaningi bathi ngesikhathi sokudubeka kwabo bayasondela kathana kuNkulunkulu, bezama amacebo amaningi kwezinye izindawo, bembalekele uNkulunkulu. Manje uyakusiza njani nxa umbalekele? Siyakhumbula indodana yolahleko ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithena wahamba wachithiza imali yakhe kathana ilifa lakhe lonke, kodwa uthe sekhona ngale esesidlala engulube esidla ingcekeza zonke, wakhumbula ukuthi ubaba wami ubephatha kuhle izinceku zakhe, njalo ubaba wami uyakwanisa ukunika ukudla okokuthi anisoze ngiyidlele ezinkulube. Ilizwi likaNkulunkulu lithi wabuyelwa emqondweni omuhle, wabuyela waya kubabakhe. UNkulunkulu ukhangelele khonokho ukuthi ngesikhathi lapho sikhatshana laye, abanye ngabasebethethe ilifa labo bayalichithiza. Ilifa lelo kuyimpilo yakho, usuyichithizile impilo yakho nxa uyikhangele ubona ngani ngamanzi angeke avutheka, kodwa uNkulunkulu nxa ungabuyela kuye uyakwanisa ukuwavuthake lawo manzi akunike impilo entsha. Ngiyakhumbula njalo abanye abaphumelelayo empilweni, uthi umuntu uyaqalisa edubeka, nxa lapho esephumelela ahlazitshele ukuthi hhayi okukaNkulunkulu lokwechichi okuyanansela ndaba lakho. Umuntu onjalo kumele akhumbule ukuthi siyeza isikhathi lapho uzadinga khona uNkulunkulu, njalo ubunandi bempilo bumnandi nxa uphakathi kwakhe uNkulunkulu, abubi mnandi nxa uphandle, buba mnandi uphakathi kwakhe uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza bazalwane labalaleli bami abalaleli ukuthi namhlanje engxenye ungomunye lwana ophakathi kwenkinga, ukuthi awukwazi izinto zakho zizahamba kanjani buphakathi kwenhlanganiso edidaniswa izinto ezenzakalayo. Funa sithandazele ukuthi uNkulunkulu angenele kuphuma into emnandi. Baba, ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ukuba kuguqule isimo sezinto ezikhanya zisikhathaza ukuze konke kusebenzele ebuhleni, njengokukhuluma kukaPawulu kwabaseRoma. Baba, hlanganisa izinto ezehlukeneyo esezis hluphile kakhulu, usiguqule yona ngegama likaJesu, sisebenzele kuhleni. Siyabonga. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu mkhola abalaleli bethu bakhuthazekile.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisipanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Sawakhuluke Ntungameli Nkomo. Lingakhohlwazi lukandaba ukuthanda ikhasi le-VOA Ndebele ebulanjini bokuzilibazisa owe Facebook. Njalo likumbule ukuthi nxa lingena khona ngale kuFacebook liyethule elikufisayo. Siyabona ke kulabantu abaningi abaphendule kade sibacele ukuthi bakubhale ngokuthi babona njani ukuthi uThokozani Khuphe engenzani. Kulabanye sibili abanjengonkwe Lesobho othi ya kumele uThokozani Khuphe ayenze akufisayo, kodwa hayi isikhathi asisavumi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo ngoGibbs Dube, kodwa angakahambi nakuke ukade ukukhokhela ngamafishane. Umanyano wamabandla aphikisayo elibusayo uthi kumele ibutho liveze eliza kwenza nxa kunganqoba i-MDC Alliance kukhetho oluzayo. Lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ebezifisa ukuhlangana lo mongameli Emmerson Mnangagwa zikhala ngokuthi lokhu akusoze kwenzakale. Njalo kulesuku labodoli abasetshenziswa ngabantu besilisa ukuthi babe ngabomkabo. Hayi ke sengivalisile. Bye-bye, Zoli.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.